Walamukela emoyini ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists sidedene kakhulu njalo sidabuke izinhliziyo ngemva kokuzwa ngemfaka William Bango njengoba lisazi wake waba ngumongameli weZimbabwe Union of Journalists. Ngakho-ke njengentatheli njengamasotsha afelwe ngu-retired command.
Izihlobo labangane baka William Bango wayintathela izindaba edumileyo njalo isiphathamandla seMDCT obhubhe izolo engozini yomgwaqo zibuthene esililweni sakhe eMarlborough eHarare.
Kube nama about 5 illegal miners laba abalimele lapho and then all of them they actually died. The reasons ukuthi bashone kanjani lapho asizazi ngoba bona emzimbeni wabo abanawo mhlambe ukulimala ukubonakalayo ukuthi bangaba nabo balinyoze yini lapha. So siyacabanga ukuthi mhlambe kungaba yile ndaba legesi le.
Sekukhitshwa izidumbu zabantu eziyisithupha emgodini wegolide wele South Africa ngemva kokuba abemba igolide ngokungekho emthethweni emgodini lo engasasebenzi abedlula amashumi amathathu behitshwe ngumoya olitshefu bafa. Kuliphuma le ndaba lamhla sikhangela udaba lwemhlambi yendlovu eseziqalisile ukuhlupha emasimini emangweni wejujume ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izihlobo labangani bakamuyi uWilliam Bango wayintathela izindaba edumileyo njalo isiphathamandla seMDCT obhubhe izolo engozini yomgwaqo duzane leDema Growth Point emgwaqweni weChitungwiza weza zithe gwaqa esililweni sakhe emzini weMarlborough eHarare. UBango wake wasebenza kumaphephandaba abalisa iHerald Daily News leZiyana njalo wake wakhokhela inhlanganiso elwela amalungelo entathela izindaba iZimbabwe Union of Journalists iZUJ. Wangena kwezombusazwe lapho aba yisikhulumi somunye wabakhokheli becelele MDC uMnumzana Morgan Tsvangirai kusukela ngomnyaka ka-2002 kusiya ku-2008 lapho aphiwa esinye isikhundla emahofisini aleli bandla. Ibandla le-MDCT lethule umbiko lamhla lisithi umuyi uBango yena owalwa kumpi yenkululeko ubhubhe lokhu elezinyalo kulandela ukutshaywa kwakhe ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 emachiphisa police station eHarare endawonye lomnumzana Tsvangirai besiya emthandazweni owawuqoqwe ngumanyano we-Save Zimbabwe campaign. UBango utshiye unkosikazi wakhe kanye labantwana abane labazukulu abambalwa. Ukuze sizwe okuningi ngomuyi sixoxe lo mnumzana Foster Dongozi isiphathamandla seZUJ owake wasebenza lo muyi.
Hayi, thina njengenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists sidedene kakhulu njalo sidabuke izinhliziyo ngemva kokuzwa ngemfaka William Bango njengoba lisazi wake waba ngumongameli weZimbabwe Union of Journalists. Ngakho-ke njengentatheli njengamasotsha afelwe ngu-retired commander.
Wake wasebenza lo muyi, ungathini ngesimo sakhe?
Hayi, uBango yayindoda yayizikhulumela iqiniso, yayesithi ibhadla vele yayingakhuhli iguma, wayengumuntu ayekhuluma lokho akutshoyo. Kodwa nje noma nje abanye kwakungabaphathi kakuhle, ngemva kwesikhathi, ngemva kokumzwisisa lokumjwayela, babebona ukuthi ngumuntu oletha impucuko lentuthuko kumsebenzi wethu esiwenzayo. Njengoba ngengakhuluma nje kwezinye indawo ukuthi wayengomunye lo wayesiqakeme okokuthi wayesicelwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ukuthi afundise intatheli zindaba mba ama-courses amatsha okuthiwa ngama-refresher courses khonapha kumhlubulo we-Southern Africa nase-America le ndaweni nje ezijiyeneyo. Ngakho-ke ngithingayilahlekelwe kakhulu.
Ungathi yiphi enye inguquko ayiletha kumsebenzi lo owentatheli zindaba?
Waqinisa imisebenzi yokumela amalungelo ezisebenzi engu-president weZimbabwe Union of Journalists uKindness Barata engu-secretary general baletha umhlangano we-International Organization of Journalists IOJ lapha kwele Zimbabwe. Umhlangano lo wathuthukisa iZUJ ngoba umhlangano lo kungaselani lokuthi kawusikho wangowenhlanganiso ezase-Africa, e-Latin America le-Asia. Ngakho-ke ngathi hayi ngamafutshane waletha intuthuko lodumo kuhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Lo nguFoster Dongozi isiphathamandla seZUJ bekhuluma ecingweni eseHarare.